sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngoGift Dube. Endabeni zethu namhlanje,
ibutho kumele likhulume in advance ukuthi ibona bangaphansi kwabantu bezimbabwe, ubantu bezimbabwe bangavotela uzibani, kumele bakuvume khonokho.
Sokulokuxabana okumangalisayo kumanyano kwe-MTC Alliance ngesikhathi-ke kodwa-ke abantu bekhuluma ukuthi kumele kulungiswe konke okuhluphayo kwele Zimbabwe.
Besilembuzo eminingi besifisa ukuyifaka kuye la asiphendule sikhulumisane. Kodwa nxa sibuza be-embassy basitshela bona ukuthi sebaselekta abantu abazahlangana lo president.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kule Botswana ebezifisa ukuhlangana lo mongameli Emmerson Mnangagwa kusasa zikala ngokuthi lokhu akusoze kwenzakale.
Awungeke kuye kuya nodoli ngisendlinta pho wawuthathela nxa kuyukuthi lokubhilive ukuthi uzabe uhlala labodoli abantu abangomama sikhona emasikweni vele kumele ubaba athathe umama bazale isibongo sikhulu so pho ma usubuye nodoli kutho ukuthi kulobunzima-ke emuzini.
Sokulabodoli abesifazana abasetshenziswa ngabesilisa okuthiwa sebechitha imizi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umanyano wamabandla aphikisayo elibusayo uthi kumele ibutho leZimbabwe liveze elizakwenza nxa kunganqoba i-MTC Alliance kukhetho oluzayo. Lokhu kwethulwe emhlanganweni owenziwe ngumanyano we-MTC Alliance namhla eMaswingo, lapho obekugcwele khona abantu abagoqela umnumzana Nelson Chamisa lomnumzana Elias Mutsuru abalwisana ukuthi babambe isikhundla sikamnumzana uTswangirai ogulayo. Uze sizwe okuningi okwenzakale emhlanganweni lo, sixoxe lo mnumzana Welshman Ncube obesebuyela kobulawayo kusanda kuphela umhlangano lo.
Umhlangano ngokwawo ubumuhle sibili, abantu babuyile, indaba ade zixoxwa bekuzindaba ezinhle sibili.
Yes, ngathi belixoxa ngani sibi khona ngani?
Sixoxa ngokuqakatheka kwe-alliance, ukuthi i-alliance le yiyo ade i-vision ka-president uTsvangirai ukuthi sibambane nini ukwenzela ukuthi sinike abantu beZimbabwe iqetha lokuthi engxenye singakwanisa ukukhupha ijunta leyi ebusayo okwakathesi, ngoba nxa singabambananga abantu abangeke bakhole ukuthi ijunta leyi iyakhupheka. Kodwa-ke nxa sibambene umsebenzi lo uzabalula. Ngokokuqala, lokhu kuqakatheka kokubambana, ukuqakatheka kwe-unity, ukuqakatheka kokusebenza sisonke ndawonye. Okwesibili, yikubonisa abantu ukuthi lobo mgabe sihambile. Labade bemxhasa abayibo abavele benza ikhuu ngo-2008 uTsvangirai ewinile, yibo futhi abenza ikhuu against umgabe lo kutsho ukuthi akutshintshanga lutho. Ama-stormtroopers kamgabe yiwo asexotshe udriver wabo khona bathatha ibhasi. Okwesithathu, bekuyukuthi indaba enothwe elizwe ukuthi i-alliance MDC yiyo elamaqhinga amacebo ukulungisa inotho elizwe lewe kangaka ukuthi kube le mali, amafactory avulwe, kube le nhlalakuhle nje kaZulu wonke. Okwesine, ikuthi ukhetho kumele kube lukhetho olu-free and fair. Ibutho kumele likhulume in advance ukuthi ibona bangaphansi kwabantu beZimbabwe, ubantu beZimbabwe bangavotela uzibani, kumele bakuvume khonokho. Ukuthi izekhi kumele ibe fully independent, kube lokhetho nje, ama-conditions okhetho wonke esiwafunayo ukuthi abe khona. Yizo izinto lezo ezinye ade sikhuluma ngazo.
Yes, siyabona njalo ukuthi bekungani kulokudlephana phakathi kwalabo abaphethe isikhundla sikamnumzana uTswangirai. Kodwa lomhla-ke kuhambe njani? Kuhambe kuhle kumbe lokhu ngani kulokuxokozela?
Ku-alliance kakula kuxokozela, ngoba ngu alliance u president Tsvangirai wathi siya le South Africa wasichiyela ukuthi siyasebenza lo mnumzana uChamisa gakho okuphikisayo lokho ngoba even esekhona egulela emzini wakhe wayevele esinike yena ukuthi sisebenze laye. So lokho kokuthi ngu-acting president ngubani ngale ukuthi hayi kukhona ngale Harvest House ngapha ku-alliance sisebenza kuhle sibilinge nxa ukuthi esamphiwayo nguye nalo esilokhu esebenza laye.
Lo ngumnumzana Westman Ncube okumanyano we-MTC Alliance obekhuluma le-Studio 7 esemaSwingo. Kusenjalo ke ibandla elisanda kusungulwa elezombusazwe eleZimbabwe Rainbow Democratic Party elenze umhlangano lamhla eHarare selisole labo abakumanyano wamabandla aphikisa elibusayo lisithi bakwenza lokhu befuna ukuthi basuthise izisu zabo hathi izifiso zikaZulu. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Ekhuluma lentatheli izindaba zeStudio 7 umongameli waleli bandla umnumzana Cuthbert Ncube uthe njengebandla kabafuni ukubambana namanye amabandla ezombusazwe ngabe izikhwawa eziqhathekisa amandla kule ntuthuko yelizwe.
Bandla lethu baba njengobana i-rainbow I always believe bana ngemva kwezulu eliningi the storms in life there is a rainbow. Siza nethemba ebantwini, siza nethemba emphakathini. Uzothola bana umchilo wamakhosikazi usuphumile. Yithi lapha sesibuya nethemba ebantwini bakithi.
Omunye njalo obesemhlanganeni lo umnumzana Gwinyaye Mzorewa yena okhokela ibandla le-United African National Council UANC uthe bona njengebandla bayasekela ukubunja kwe-ZRDP kodwa kabavumelani lomanyano wamanye amabandla.
Sinebhasikiti baba egcwele esifuza ubana siyilethe eZimbabwe. Already sesiqalisile umkhankaso wokubana sikhulumisane ne-SADC. Ukubana madoda siza lapha as a different organization.
Omunye njalo okubandla lezitharabhi umnumzana Donovan Masuku uthe kabasoze bafanane lezanupf eqakathekisa ukukhuluma nje kuphela ingenzi lutho olucacayo.
Ibandla leZimbabwe Rainbow Democratic Party elikuthembisa abantu okokuqala yilokho okubizwa ngokuthi i-devolution of power ukuthi isigaba ngesigaba sizikhanyelele lokho okuyimvelo okuncedisa isizwe ukuthi sikhule.
Ingcwethi kwezombusazwe zithi ukubunjwa kwaleli bandla akusoze kuqule lutho ukuzama ukususa ibandla le-ZANU-PF embusweni. Okwamanje umanyana okhona we-MTC Alliance uphakathi kwengxaki enkulu ngoba umnumzana Morgan Tsvangirai uyagula, abanye besithi umnumzana Chamisa nguye ozathatha izikhundla sakhe kuthi abanye basekela umnumzana Elias Mtsuri. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930-6065-15460 laku-13860 kHz.
Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kweleBotswana zikhonona ukuthi kazinxuswanga emhlanganweni oza kwenziwa kusasa ngumongameli Emmerson Mnangagwa labantu abahlala kulelo lizwe ngesikhathi esedolobheni leHaverun. UMartin Ngwenya usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abakhulume lo msakazi weStudio 7 bathi abakwazi ukuthi bakhethwe njani abantu abazahlangana lo Mnangagwa okhalela ukuthi uzahlala kweleBotswana okwamalanga amabili. Badane ukumangisa abantu akade befuna ukubona uMnangagwa umsusa umnumzana Robert Mugabe esikhundleni ngolwezinyakenye encediswa libutho. Omunye wabakhonona ngokuthi kanxuswanga ngumnumzana Andreas Sibanda obefisa ukwethulela uMnangagwa konke okusesifubeni sakhe.
Ukubuya kwakhe umongameli into esiyithakazelelayo kakhulu kodwa osekuphambanisekile khona ukuthi bekhethe abazahlangana labo. Singabantu abehlukehlukeneyo, abanye basebenza emaplazini, abanye basebenza emahofisini, abanye bahleli nje abalamaphepha lapha. Ngakho-ke nxa kukhethiwe sizabakwazi njani ukuthi osimeleyo ngubani.
Akucacanga ukuthi abazahlangana lo mongameli kade bekhethwa njani. Esinye isisebenzi ofisini yomeli weZimbabwe kweleBotswana sithi kade kusiba nemhlangano ofisini le emavikini asanda kwedlula kulungiselela ukwethekelela kuka Nangakwami abazangena umhlangano lo ozakwenzelwa eHebron International Convention Center sebephiwe incwadi zokubanxusa njalo kubikwa iningi kungosomabhizimusi esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Stanley Ncube udubele sifiso sokuhlangana lomnangakho njalo ambuze imibuzo ephathini lempilo yabo njengezizalwane zeZimbabwe kule Botswana.
Sihlezi nje kuleli lizwe laseBotswana ngenxa yezinqumo ezathathwa ngukhulumeni owadlulayo wekhokhelwa Mugabe. Umnangagwa enguminista kuyo yonke iminyaka leyo. Khathesi usengupresident. Uyeza kuleli lizwe laseBotswana ngomvulo. Besile mbuzo eminingi ebesifisa ukuyifaka kuye la siphendule sikhulumisane. Kodwa nxa sibuza be-embassy basitshela bona ukuthi sebaselekta abantu abazahlangana nalo president. Asikwazi ukuthi basebenzisa i-criteria enjani. Ngoba ubefuza sihlanganise sonke singamaZimbabwe sikhulume laye asitshele ukuthi siphenduke ekhaya njalo noma siphenduke ekhaya sikhangelelene.
Omunye njalo ohlala kwele Botswana umnumzana Dumisani Ncube uthi nxa umnangagwa efisa ukuzwa izikhalo zabantu abaningi kwele Botswana bekumele unxuswe abantu abaningi hathi ihlekana.
Umnangagwa was really serious about meeting up with Zimbabweans in Botswana. He should have extended his invitations to everyone around the country, not ukuthi kube nama selections wabantu ukuthi abazahlangana na embassy.
Abanye njalo bacabangela ukuthi bokuhluzwa labo abazahlangana lomnangagwa kusesatshelwa okufana lalokho kwenzakala kwele South Africa lapho abanye abesindebeleni batshengisela bemtshela ukuthi ngumbulali ngesandla abalaso kumbhuqazwe weGugura Hundi. Umongameli Mnangagwa uzabe seBotswana kulandela ukunxuswa kwakhe umongameli Ian Khama ukuthi azokwethekelela kwamalanga amabili lapho azakhuluma ledale lephalamende njalo ayithekelele inkampani elolonga ama-diamond eye-Diamond Trading Company ese-Habron. NginguMartin Ngwenya owendaba ze-Studio 7 ngiseHabron kwele Botswana.
Le yi-Studio 7 eseRaza eZimbabwe lisizasiphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Liyabazi na odoli asebethengwa ngabesilisa besiya labo emacansini. Lalelani udaba lelu kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamuhla sixoxa ke ngezigaba ezenzakale kwele Botswana. Kuthiwa ke kulobaba owathenga udoli owesifazana khonapha ke eMelika yuthi semthengele ke wabuyela la ekhaya khona ngale ke wafika wavusana lomkakhe sesithi hayi udoli ungcono okudlula ke umkakhe. Sizokuthiwa ke odoli laba yibo sebengene emphakathini kwele Melika lamanye amazwe. Lo mnumzana ubheka isipho Mahlangu lo nkosikazi sakhile liline uMadube. Linjani sihlobo zami?
Ngiyaphila kakhulu njani sibelo.
Yes, so ake ukutsho Madube ulibona njani udaba lolo ngamafishane?
Awungeke ukuthi uthethe lo nkosikazi endlini uyebuya kuthwela udoli uthwela udoli ngiyotho esengunkosikazi endlini akwenzi. Ngoba vela kumelanga kube lo doli kata abantu kusuzuzuza kuthi ngudoli abantu begcwele kangaka besifazana kuyabe sokuthela. Mina ngokubona kwami ngibona ngani kuthiwa kuyabe kuphambaniseke kakhulu ngoba awungeke kuye kuya lo doli ngisendlini kati pho wawuthathela nxa kuyikuthi uloku ubhilive ukuthi uzabe uhlala labo doli abantu abangomama sikhona. Emasikweni vele kumele ubaba athathe umama bazali isibongo sikhuli. So pho ma usubuye lo doli kutho ukuthi kulobunzima ke emulini.
Ye baba Mahlangu nathi udaba ungathi nikhonapho uyazwela uMadube uyakhuluma khona.
Lindaba lelo doli le ayilunganga impela ngoba mina ngibona ngathi uyadlala lobaba uyadlala udlala ngefamily yakhe yini ethatha udoli azomfaka endlini ngapha elomuntu umuntu qo azothatha into nje eyenziwe wayifaka endlini ngisho ukuthi uyamxosha lo mama lo lovele emxosha ngimhloli lo mama maye ukuthi umshiyile ubaba udlale ngefamily yakhe. Ngazi ukuthi kube makela abantwana maybe kade bevele belengane abangani bathi bebheka ludole bathi bathi nangu unkosikazi kababa ngunobhobhi
lapho kuba khona khonapho ke Madube sizwa kuthiwa ke ubaba lo uyakhuluma esithi hayi phela omama baphethe kakhulu emlonyeni lapha lokuhlala nje belawula kuphela uthi ngcono ezidolele udoli wakhe lo.
Uyabona Dube ekuphileni nabantu kuphile esiphila ngakho akungeke kuphonge ukuthiwa kulezi uphonge usala kungakhulunywa akungeke kuphonge ukuthi umintuthu kungabaswa ngumlilo ma kuyukuthi umama uyakhuluma kakhulu okuyikho kumenza akhulume kuyini indaba engalungisisi khonapho okwenza ukuthi umama akhulume khona manje kubisa udoli it's not a option ngoba ma ubisa udoli vele you are making things worse
endlini abantwana bazakukhangela njani, izakhamizi ziyakukhangela njani, imuli yakho uzayitshela uthini ngodoli lo yabo sombisa endlini. So udoli vele ma umbisa endlini yabo ungayenzi kuhle, ngokubona kwami vele uyabo ungayenzi kuhle ngoba asoze ucommunicate lo doli ngisendlini. Udoli wakho nizambeka ngaphi nisendlini? Kuyimi vele ube ngekangeli la endlini, ubezambeka umbahlale phansi ngoba kuthi kuphela nyaka sengikucompetition yomunye umuntu ongakhulumiyo othona ehlezi endlini kuphela esebenza ukugezi segqokisa ngoba uyabegeswa ngoba uyabesenziwayo. So udoli vele hayi ebantwini abathatheniyo hhayi abantwini abangathathanga abangafuniyo ukuthi babe le muli angazenzela udoli wakhe khatshana le engabonwa ngabantu, kodwa ukuthi usunise umbise emzini mthethwe enhlezi uye ngena lo doli ubusuntshela ukuthi wena hayi mina ngiyakhuluma kakhulu udoli ngiyongakhulumi kungcono umdingeli lapho angahlala khona ngoba awungeke umfake endlini khonapho nyabe sembona i-competition noma udoli engakhulumi.
Yes, amuzwa uMadube lapha-ke baba Mahlangu. Kodwa-ke njengoba ngisijoke ukuthi ubaba lo uyakhuluma ukuthi hayi abafazi baphethe emlonyeni, kodwa singabona kwele Japan, sibone kwamanye amazwe athuthukileyo bayakwenza konke khonokho kwabodoli. So ke ubona zani kuyangena yini laseZimbabwe South Africa le ndawo
ezinjani? Ebona laba bantu baseJapan ama-Chinese lawa vele into ozenza sometimes ifani njengathi nje ngibheka i-TV kenila ngabona inkawu, yabona inkawu le ehlala esatini iseva emahoteleni ifake ihembe ngahleka ngathi lo muntu lo uqhasha inkawu kunokuthi aqhashe umuntu. So le nto yokuthi azothatha udoli uzomfaka endlini, asithi thina lo mama lo maybe nganguyo othengele udolo oyo owesilisa wamfaka endlini lubabo sendlini lezo zwana athini ekezathi leza kufaka isicathulo konto okuphume phandle njengake zakhuluma ngiyawahlonipha ukuthi ukukhuluma kwabantu wena ukukhuluma kwabantu kuyakukhana malikhuluma liyaba liyakhana liyabonisana imbono ekugcineni legcina lesi livumelana ukuthi okay okurong orong ngukho okurayithi lokho wakhula vele sona ukuthi abantu bayakhuluma kuyaphikiswana abanye kuze kuliwe kodwa loba kuliwe kuyanini fo manje masoyalethu inobhofilo endlini kusho ukuthi uzokhuluma lakuthini.
Yes, awuzakhuluma amahlangu okwemzuzwana emphitshane-ke vala khona Madube emphitshane kakhulusile.
Ye abantu ngakhuthaza kuphela ukuthi abantu abathethe nezindlini asifundeni ukucommunicate. I-communication is the key yokuthi sikhulumisane sazane lapho kulohlupho khona, ungazuze uzobuyisa uthwele udolo ubusuntshela ukuthi usubuye lo dolo. Khuluma lani so ukhuluma untshengisa amaphuthami sihlele phansi siwalungise njengemuthi.
Ngithathe leli thuba ukuthi mbonge ke umnumzana Bhekisipho Mahlangu, yena oyingcwethi kwezamasiko esintu, lo nkosikazi Sakhile Line Madube laye oyingcwethi kwezamasiko esintu, asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Owamanje-ke sokuyisikhathi sabatsha, kasizwe ukuthi usiphatheleni uMike Hobe.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, ngingumike hobe. Lamhlanje kuhlelo ngixoxa lomnumzana Mandla Nkosi Siwela, ongumuntu ongusakhulayo ogogekileyo ongaboni kodwa ukhangela ukhisha ugwalo. Masizweni okuningi ngodaba lolu sixoxa loSiwela. Mandla Nkosi, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyakwamukela baba hobe kuhlelo lami, ngiyathaba ukungena kuhlelo.
Hayi thina baba sithabile sonke ukuba lawo kuhlelo. Awungitshele ngamafishane Siwela, lo gwalo lakho.
Ye ibhuku lami-ke engibhalayo ibhuku elihle, inoveli yami yakuqala yesiNdebele, isihloko sangikhona sithi labo ngabantu. Ibhuku leli nje engibhala-ke ngikhangele abantu abagogekileyo. Ukugoga ngokwakho khona kuyindlela esayithiwa ngumlimo. Abantu abagogekileyo bagogeke ngendlela ezehlukeneyo, sihlabantu abangaboniyo, sihlabantu abalijwabu elithize esingathi ngama-albino ngesilungu, abantu abangizwayo endlebeni, kulabanye esingathi ba-physically challenged babegogeke enyaweni bezandleni. Kodwa unganazelela ukuthi abantu abaningi bona labo isikhathi esiningi bebekhangelelwa-ke phansi yi-society, and kulokhu kukhona-ke ukukhangelelwa phansi ku-society kusuthela-ke kuma-cultural root. So asengibona ukuthi kungcono-ke ngithethe indlela yokuthela umphakathi, indlela yokuthela umthakazi isizwe se-Africa, umhlaba wonke jikelele, ukuthi-ke abantu laba abagogekileyo-ke nabo bangabantu.
Njengomunye ongusakhulayo ogogekileyo ongaboniyo, awungitshele mnumzane, uhlangene lo dubo olunjani lapho ububhala ugwalo lolu, njalo ukhangelela ukufundisa umphakathini eZimbabwe izinto ezinjani logwalo lolu?
Ye ibhuku leli-ke ngibhala ngihlanganele lendubo eziningi kakhulu baba. Okwakuqala ngathi ama-resources, ikhumbule ukuthi ngingafisa ukuthi nje ngibhale ngingakafundi izinto ze-computer technology for the blind, computer-ke esiyisebenzisayo ele-talking voice kodwa isikhathi ngicela nje abantu bembalele nowesikhathi umuntu athudiniwe no then onye ade kukhona ukuthi ama-brail equipment esiwasebenzisayo yidlala esiwasebenzisa nxa sisesikolo nxa usuphumile esikolo awula brail packings awula izinye isitayela lekhona kokusulo lokuhlabiso lokubhalisa kuba yi-property yesikolo mina-ke bengifunde esolisi lemchabisi ufica ukuthi-ke xa usuphumile somele ichiyele abanye so kube yi-challenge kodwa-ke into esengifunde i-computer layo ngifunda nzima ngifunda sengise-university of zimbabwe okuyinto yathi inzima empilweni ukuthi umuntu ongaboniyo-ke uyefunda i-computer usuku-greatest level kuba nzima kakhulu kodwa-ke ngokubonga kunkulunkulu wanginika-ke ulwazi ukuthi ngiyifunde very fast ngasengibona ukuthi no ukuze ngilungisele abanye bami abagogekileyo ukuthi ngitshele umhlaba i-African Union ye-world ye-UN sathi izimbabwe i-Africa yonke uzulu wonke kahle-ke ngibhale ugwalo oluzathi-ke lingabalwa abantu babone-ke ukuthi abantu abagogekileyo labo ngabantu ngoba isihloko sebhuku lesi ngumfana okuphakathi ebhukwini owayegogekile elama-challenges from i-grassroots ezalwa kukholwa ukuthi asiyomuntu kaphelelanga kule ngxabano kukholwa ukuthi unina amzalanga bemne wakho ngoba behlala labo-anti labomama khonapho unina wahleba no that is the normal song ehlatshelwa ngobaba obaba bayala abantwana abagugekile ngayisusela khonapho umfana lozi waze waba productive waze wathola-ke i-benefit waba ngumuntu umphakathi-ke wabona ukuthi hathi abantu abagugekileke labo ngabantu.
Sike saxoxa ecingweni wangitshela ukuthi usadinga usizo. Udinga usizo olunjani?
Usizo kade ngidinga-ke bengidinga imali yokuthi-ke ngincedise ukuthi ibhuku leli ngi-publicize lokuthi ngithole i-security ku-public copy yami lokuthi futhi ngithole usizo lokuthi abantu bangincedise i-ministry ilungisise.
Laba abalesifiso sokusiza bangakuthinta kanjani?
Abafisa ukungisiza bengangithola kule inamba that's Mr. Mandlenkosiwele econet ngu-0778682786. Then ku-email bengangithola kumandlenkosiwela ngama-small letters bengeqiliso @gmail.com.
Hayi Siwela, ngiyabonga kakhulu bhoti, bekuhle ukuba lawe kuhlelo.
Hayi ngiyathaba kakhulu, ngiyabonga nami ukuthi ibe kuhlelo.
Sibonga wena Siwela. Balaleli, lapha besixoxa lo mnumzana Mandlenkosi Siwela ongisakhulayo ogogekileyo oqeda ukubhala ugwalo. Hayi bafethu, isikhathi yiso sesibalekile, masidibane ngeviki ezayo. Oliver Lisayo nguMike Hobe, mthwakazi omuhle, lilale.
Njengenhlala yenza sokuyisikhathi sezokholo silontungameli Nkomo.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu, lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Usiphathele uphi umbhalo lamhlanje?
Bengifuna ukukhuthaza abalaleli bethu ngombhalo owabhala nguPaul kwabaseRoma chapter 8 verse 28. Uthi yena siyazi ukuthi kukho konke usebenza okuhle lalabo abamthandayo uNkulunkulu ababiziweyo ngecebo lakhe. Lumbhalo uyamangalisa kakhulu ngenxa yokuthi lapho uPaul uthi yena efukwa ngomoya engcwele uthi kuzo zonke izinto ezenzakala empilweni zethu uNkulunkulu uyasihlanganisa azisebenzise ukwenzela ukuthi zisebenzele kokuhle. Nxa sikhangele imbali yethu thina njengabantu, umuntu abedlule phakathi kwezikhathi ezehlukeneyo eziletha ubuhlungu, eziletha ukwehluleka, eziletha imicabango yenza ukuthi umuntu eyedwa nje ahlengezele izinyembezi. Kodwa lapho uPaulu nxa ebhala uthi yena uNkulunkulu uyathatha-ke zonke lezo zinto ezibuhlungu lezimnandi, ikanti njalo empilweni siyahamba phakathi kwezikhathi ezimnandi ezokuthi uyawufisa ukuthi ngabe ngiyabuyisela isikhathi ngemuva mbuyele kulesiyana isikhathi ngikholisa nje. UPaulu uthi yena uNkulunkulu uhlanganisa-ke zonke lezo zinto ezempilweni ezinhlizweni zethu abe sekhipha ke into ezasebenzela kokuhle ekugcineni. Ngasinanzelela ukuthi abantu abaningi abagcina besiba zinkokheli. Ngikhumbula kulo mfundi sengahlangana laye, wazalelwa yena ephakathi kwenkamba yeziphepheli engalazithupha engalani. Ngikhuluma kanje lomfundisi usengomunye wababishop emabandleni eRwanda ngale. UNkulunkulu wahlanganisa ukudubeka kwakhe, wahlanganisa ke ukufunda kwakhe, wahlanganisa izinto eziningi wakwenza ukuthi abumbe ke umuntu ozaba ngumbishop olenhliziyo ezwela izintandane ezwela iziphepheli. Ngikhuluma kanje lombishop ugcina abanye abantu bezimbabwe khona ngayo ngenxa yokuthi lenhliziyo ezwela abantu abayiziphepheli ezwela intandane. Kanti nxa sikhangela thina impilo zethu njengabantu, omunye ngathi elalele ethi mfundisi kambe mina eyami impilo njengoba ngingaboni lobuhle bakhona. Kumele ube lesineke ube kwazi ukuthi uNkulunkulu uyabe lokhu esebenza. Into eqakathekileyo ebantwini ukuthi ngaso sonke isikhathi kumele wena usondele eduzane laye uNkulunkulu, ngoba nguye ekugcineni oyenza ke zonke izinto lezi zisebenzele ebuhleni. Engeke ayenze ukuthi zisebenzele ebuhlweni nxa wena ukhatshana laye. Abantu abaningi bathi ngesikhathi sokudubeka kwabo bayasondela kathana kuNkulunkulu, bezama amacebo amaningi kwezinye izindawo bembalekele uNkulunkulu. Manje uyakusiza njani nxa umbalekele? Siyakhumbula indodana yolahleko ukuthi ilizwi likaNkulunkulu lithena wahamba wachithiza imali yakhe kathana ilifa lakhe lonke, kodwa uthe sekhona ngale esesidlale ngulube esidla ingcekeza zonke. Wakhumbula ukuthi ubaba wami ubephatha kuhle izinceku zakhe, njalo ubaba wami uyakwanisa ukunika ukudla okokuthi anisoze ngidle lezi ngulube. Ilizwi likaNkulunkulu lithi wabuyela emqondweni omuhle, wabuyela waya kubabakhe. UNkulunkulu ukhangelele khonokho ukuthi ngesikhathi lapho sikhatshana laye abanye ngabasebethethe ilifa labo bayalichithiza. Ilifa lelo kuyimpilo yakho, usuyichithizile impilo yakho nxa uyikhangele ubona ngani ngamanzi angeke avutheka. Kodwa uNkulunkulu nxa ungabuyela kuye uyakwanisa ukuwabuthake lawo manzi akunike impilo entsha. Ngiyakhumbula njalo abanye abaphumelela empilweni ukuthi umuntu uyaqalisa edubeka, nxa lapho esephumelela ahlazitshele ukuthi hhayi okukaNkulunkulu lokwechithi okuyananisela ndaba lakho. Umuntu onjalo kumele akhumbule ukuthi siyeza isikhathi lapho uzadinga khona uNkulunkulu, njalo ubunandi bempilo bumnandi nxa uphakathi kwakhe uNkulunkulu, abubi mnandi nxa uphansi, buba mnandi uphakathi kwakhe uNkulunkulu.
Kuyiphethe mfundisi.
Siyathandaza bazalwane labalaleli bami abalaleli ukuthi namhlanje engxenye ungomunye lwana ophakathi kwenkinga ukuthi awukwazi izinto zakho zizahamba kanjani. Buphakathi kwenhlanganiso edidaniswa izinto ezenzakalayo, funa sithandazele ukuthi uNkulunkulu angenele kuphume into emnandi. Baba, ngegama likaJesu siyathandaza namhlanje ukuba kuqule isimo sezinto ezikhanya zisikhathaza ukuze konke kusebenzele ekuhleni njengokukhuluma kukaPaul kwabaseRoma. Babahlanganisa izinto ezehlukeneyo esezihluphile kakhulu, usiguqule wena ngegama likaJesu sisebenzele ekuhleni. Siyabonga, amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Siyabonga kakhulu nkola abalaleli bethu bakhuthazekile.
Lo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi uSenisipanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Sawa kulege Ntungamile Nkomo. Ngiyakhohlwa zulukandaba ukuthanda ikhasi leVOA Indebele ebulanjini bokuzilibazisa Facebook. Njalo likumbule ukuthi nxa lingena khona ngale kuFacebook liyethule elikufisayo. Siyabona ke kulabantu abaningi abaphendule kade sibacele ukuthi bakubhale ngokuthi babona njani ukuthi uThokozani Khuphe engenzani. Kulabanye sibili abanjengoNkwe Lesobho othi ya kumele uThokozani Khuphe ayenze akufisayo, kodwa hayi isikhathi asisavumi. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalisayo ngoGibbs Dube, kodwa angakahambi nakuke ukade ukukhokhela ngamafishane. Umanyano wamabandla aphikisayo elibusayo uthi kumele ibutho liveze eliza kwenza nxa kunganqoba i-MDC Alliance kukhetho oluzayo. Lezi zalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Botswana ezibezifisa ukuhlangana lo mongameli Emmerson Mnangagwa zikhala ngokuthi lokhu akusezokwenzakale. Njalo kulesuku labodoli abasetshenziswa ngabantu besilisa ukuthi babe ngabamkabo. Hayi-ke sengibalisile. Papa Zulu.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.